kade ngiyenzele amhlophe ngikhala ngifike ngizomthwa ichabangu sekune isikhulu la sekune isinandi angazi umsebenzi njengethiko ngiyinesinandi bani iyenile labo chabangu ukuthi usuyiphatha amanzi esikhulu enhlanganisweni yenu labo chabangu kodwa into engidanisayo mingana sithi ukuthi into yenu la uyayazi mthethi uba izelo iyiphesilesi bakithi into nje likhona ukuyenza izelo lingela bufakazi obugcweleyo uyakwazi ukuthi alifuna ukuthi zam iphiyesi ithole ithuthethi mazuri akulagxeta ethini lingalanga ipinizela ukuba likuthi lifuna ukurekhola ama-members e-triple c lehlulele futhi lina ukufida ama-members enu kumbe lapho elifida khona ama-candidates enu ngase livale awethu ama-candidates enu ehluleke ukuyina nxa lisithi i-triple c eliye ekhokhelwa ngu-advocatesamisa iyayimpoza ama-candidates lina elingayimpoziyo asikabesizeitshakule-primary election or whatever process elisebenzisayo ukuzekhethe i-candidate liphongeukuvuka selifakile nje abantu benu into afisayo ukuthi bangene endaweni ezinike ezishiyeneyo njalo laba abantu kibafakayo iningi labo ngabantu abavelekengko popular kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constitutions libadonisa kwezamphiwo so kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomsebenzi wonke ukuthi siyaqinisela kudala kodwa into seliyenza labo mnumzana uchaba ngiyadanisa kakhulu
nanso-ke indaba mnumzana sis
ngiyamangala ukuthi uyangicongratulate ngesendla mina elesbian in the higher positions of the opposition njalo kangiqali ukuba nesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje bona obaba indlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha kayisiyo mfihlo ukuthi e-Victoria Falls mahno bekungumuntu wesomela kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uvanya okade kumele angene elitani asimuntu welitani aziwa ngabantu belitani kayisiyo mfihlo ukubana ifemili eyi-one ibifuna ukungena ikhokhele imatawa uvanya ngomunye ofana labo baba uprinsidikeko abavele besetshenzisa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana siso mnumzana ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemva kweminyaka yonke leyi uchabangu labo besise baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lomhlobo othize thina silwa lezamiphiwe sesiyaziwa yiningi indezi labantu abezimbabwe yabantu abezimbabwe labanyindezelanga ngamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindezelwe izamiphiwe
ingqobe yisikuwe mnumzana siso
cela ukumkhumbuza ubaba indlela ukuthi bakwazela baphendeke ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapho akhona ubaba indlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uchabango wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupi f ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo whatever futhi liyavumela ukuthi abantu benationaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi nokukhuluma u-a njalo kanti-ke emathekeleni moto banzelelani izigebengu lezi ezicinywe ngabantu beharare ondlela ukuthi babuye bazodiphoya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisile uxolo dadeethi njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uchabango into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uchabango kwakhe esenzeke ukuba akabonakale bhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqule indlila aqule ntumbane engichabango abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale sedlula eyazokho esiyezokona thile emafoni siyesilakatshane njengoba efithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde into efunwa ngabantu la uchabango uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uchabango kabafuni nakuyibona singatshona ukuthi bayesichitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo
ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana chabango mnumzana siso
ngizamphendulela uchabango ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa undlela yokuthi alethe abantu besishonene ukuthi bazobuya bezobuyisa atlantu bemathebeleleni ngithemba abantu bemathekeleleni kumele babe kwazi futhi ukuthi obuyaza ondlela akubaza othi umsizuko yibo ababuya lamashona esigabeni semathekeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi elimi le.
Ye, kodwa usekelo singathi ulalo yini Mnumzana Chaba ebantwini lasebandleni?
Usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba undlela ipolitician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona. Ibe lo mhlangano labobaba uThaba i-2 weeks ago, if I'm not mistaken, ephelandaba Dakalala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abathengi bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThaba.